one uthanda kuba nzima ku-Trump lapha nxa ukhangela ama-polls lawa akhitshwa zinhlanu so ezehlukeneyo. Kodwa ke singakubali kakhulu kwama-polls lawa ngoba imbono yabantu ngokuthanda kwabo lezo nkundla abavota kizo. Ngenkundla lezo abavota kizo ngisho ukuthi i-CNN ile ama-polls ayo. So abalaleli be-CNN ngoba i-CNN batshela ukuthi u-Trump mubi, umuntu oqondileyo nguBiden bazovota ngokuthanda kwe-CNN. Angithi uye ku-New York Times layo, i-New York Times ile ndlela emveza ngayo u-Trump, ile ndlela emveza ngayo u-Biden. So abantu abakhona ekuvoteni kwe-New York Times bazovota ngendlela i-New York Times efisa abantu bakhangele labo ma-presidential candidates omabili. So eqinisweni ukuthi sibone ukuthi kuyasebenza, I'm not sure, I doubt it, ngoba kuzophuma ukuthi ukhetho oludluleyo uHillary Clinton encintisana no-Trump, uHillary wayekhokhela kuma-polls nalawa, kodwa ngosuku lokuvota wenza njani? Kwanqoba u-Trump. So ye u-Trump emazweni adlileyo ubegula and ube ngekho kumide kangako. So uBiden ube lesikhathi sonke lesi engeyedwa ekhuluma akufunayo. So imiqondo yabantu iyashesha ukutshintsha njalo njalo. So nxa sikhangela ke ama-polls lawa singambaleli kakhulu out u-Trump uthi usedlile.
Bakhona abamsolayo uTrump bathi wehlulekile ukuphatha kuhle umkhuhlane we-COVID-19 wagcina ubulala abantu abaningi eMelika, kanti njalo wagcina uhlasela laye. Ubona kungamphazamisa yini lokhu kukhetho?
Ukuba nje wathi iCovid ngokumphambanisile sile ukampeni yakhe uTrump, kumphambanisile ngoba ube ngekho isikhathi eside ezama ukuthi asile ngalawo malanga yena engasebenzi. Lwancintisana laye uBiden ubenjani, ubebonakala behambe ekhampeni. So ukugula sokane kumpisele emuva kancane, but angikholela ukuthi lokhu kungaba nomthela omkhulu ngendlela abantu abazavota kiyo. I think abantu ukudala badecide, umuntu sekwazi ukuthi nge-voting day navotela bani. I think abantu sebekwazi lokho, akulindi ukuthi amakhampeni akaza yenziwe. Umuntu awathi ngizana usiyavota ngiyavotela uBiden, usiyavota ngiyavotela uTrump. Okunye okuzenzakala in between lapha namuhla lelanga lokuvota, hayi ukuthi kumtshintsha umuntu omkhulu. Hayi, akuvamanga kanjalo. Of course e-America likhuluma ukuthi kulabantu ama-undecided voters abalinda the last day ukuthi batshele, acabanga ukuthi hayi sengingavotela ubani. Lihlekana elincane lelo, kodwa ke abaningi bayakwathi bavotela bani. Nxa ukhayela kuma-rallies aka-Trump usihlala kugcwela abantu, so those people already know ukuthi sizovotela u-Trump. Nakubiden labakhona bahlala bethinjani. So I think ihlekana elincane leli sithanda ukuqakathekisa kwezingane ngabantu abaningi kakhulu abangabe kwathi bavotela bani. Hayi, lihlekana elincane. So ukugula kwakhe ke uTrump kumphazamisile, but ukuthi sithi akayibambanga kuhle indaba le ye-COVID, I think uzamile uTrump ukuthi ayibambe ngendlela loba nguphi umongameli phansi lapha emhlabeni akakade ngakwenza. Ngoba eqalisweni sinanzela ukuthi sonke besingakwathi i-COVID ikuyini njalo ingavela njani.